Okokuqala esingakubeka kube mceke ukuthi ikakhulukazi abantu abavame ukuthi babe duze laye uhulumende noma ngithi duze laye umongameli ngabantu esibabiza sithi ngama first beneficiaries awombuso okungangokuthi akudingakali kakhulu bekungela sidingo esikhulu kangako esokuthi kube ukuthi sekuyibo njalo ababe beqoko ukuthi bangene kwama positions ikakhulukazi ama positions lawa akhangelelwe akhangelelwe ukuthi a very influential ku elizweni ngoba nxa ukuba khona kwabo already noma ukuthi bengelawo ama position already ngenxa yokuthi nje base ngaphansi komdeni oyiwo ophethilizwe ingakho bese bangabantu ukuthi ama first beneficiaries awombuso kodwa ke nxa sebebuya njalo sebebuya sekusiba yibo futhi asebeqotshwa ukuthi babe bangena kuba position la sokutshengisela sengathi ilizwe leZimbabwe alilabo abanye abantu abakhaliphileyo abangasetshenziswa noma abanye abantu abathembekileyo abathembekayo ukuthi abangahamba bayongena kulezo zikhala abengenza ukuthi basize uhulumende ukuthi andlondlobale.
Kodwa ke bakhona abathi abantu laba abakhethwa nguMnangagwa abayizihlobo kumba bangani bakhe ngabantu abaqeqetshileyo njalo abangenza umsebenzi ngemfanelo ukugoqela lo mntwanakhe undodana yakhe kunye lomzukulu. Ungathini wena ngalokho?
Sokungenzeka kube lento efanayo njengalokhu esikubonayo kholoko esikhuluma ngakho kathesi kusenzeka njalo kuqhubekela phambili kweminye imibuso ezayo ngoba kwesikhathi eziyizinto bayazikhangela bazikhangele besuka la zemuva ngikhuluma ngobuholi babe sebefunda lokho okwenziwe ngama predecessors yabo bebe sebecabanga ukuthi bona laba kathi sebengakwenza njalo esazi ukuthi kona inxa ukuthi mhlawumbe asithi inxa kuyikampani ukubusa kwecompany lokubusa kwelizwe ngibona ngathi kulomehluko omkhulu kakhulu ngoba inxa kuyikampani icompany usungathi mhlawumbe usungafaka abanye abantu mhlawumbe usenzele ukuthi mhlawumbe inxa ungathembi abantu osebenzana labo ngoba sithi maybe laba ohlobane labo bebanga abengenza ukuthi abengenza ukuthi usebenze kuhle labo kodwa ke nxa sesikhangela into yelizwe ngoba ilizwe nxa usuvela wathi usungumthungameli usungumkhokheli welizwe sokufanele ukuthi ukhokhele wonke umuntu ophakathi kwalelo lizwe ilaloba ukuthi uyabe njani kodwa ngokwesofa ukuthi utshengisele ubuqotho bakho njalo utshengisele ukubethemba ngokubeseka ngokuthi ubafake kulawo ma-positions so ke kungenzeka ukuthi singaphinde sikubone njalo khona lokho sesikubone kathesi.
Manje ngokubona kwakho kuzenziwani kwela kusasa sokulomunye uhulumende omutsha? Asoze sibone na sokulisiko lokuthi umongameli uyahlala ekhetha izihlobo labangani?
Njengoba njilo wabugande phambilini ukuthi okukhona ukuthi ilizwe kufanele ukuthi litshengisele ukuthi liyethemba abantu balo njalo liyethemba abantu elibaproducerayo from ama-universities okungangokuthi bekungabe kuhle nxa ukuthi uhulumende engatshengisela inclusiveness noma mhlambe ayithathe abantu abadlala lezo ndima noma abafake kulawo ma positions kungabi ngabantu abaphuma ngaphansi komdeni wakhe njalo kungabi ngabantu aba directly related kuye ngoba lokuyana kuyaweza kule infringement njalo kuyaweza kule kuyasekulo kuphambana kwamakomishi okuyaweza kusenza ukuthi kungasasetshenzwa kuhle ngoba even noma labo abanye abantu ababesebenza kulawo ma-departments akekho oyabezayenisa ukuthi abakhuze labo ngenxa yezizathu zokuthi bayazi ukuthi automatically laba they are directly linked to the president.